amaralo kwenzani abantu belami amaralo okwenzani abantu belanto yokwenza abantu bethengisela bekhonona belambile akula msebenzi kakulani amaralo ngawokwenzani abantu behlupheka sizwile ukuseza waqalisa kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala iliqhuku ebantwini endaweni kuhlalwe phansi kulungiswe into ezihlupha abantu bona bayagijima bayakwenza amaralo amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane
yes ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo uthini wena ngalokho
abantu ngabasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bayazibonile uyabutshela izithutha ezathutha ngabe ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani aso sikhathi sokutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambile aso sikhathi sokutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bayazibonela le mali yakhona ngabalayo eqinisweni ukuthi aso sikhathi sokutshona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana ubatshela lokhu ofuna ubatshela khona abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi imisebenzi kuba khona imithi eziphelele liza kuba khona njengoba izulu lingani kuza kwenzakalani akhulume izinto ezibambekayo athi lokhu okokuthi atshone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshelayo hhayi laba abantu banesikhathi sokudlalisa mani xa be abantu belambile ngabazihlalile ngangcono bayedinga nalo mthwankela ingabe yini endawo ukuthi bayekulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho ngakulato yaphuma lapho bona labo abezana abantu kulungile abatshele utho ukuthi abantu bezimbabwe ilizwe lonke leli ziphukuphuka ezingakwazi ukuthi ziphuna ziswela umongameli welizwe ukuthi batshele ukuthi okungayisikoyuki abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo hhayi thwena bebuthelelwe betshelwa izinto ezingasebenzi.